Uthi wengwa ube ngomunye wabakhokheli bamazwe athiyeneyo emhlabeni jikelele abathe gwaqa eKigali kwele Rwanda lamhla bekhumbula izizalane zakulelo lizwe ezedlula i-800,000 ezafela kumbhuqazwe owabakhona ngomnyaka ka-1994. Umbhuqazwe lo waphehlwa yikuzondana kwemihlobo njalo waqalwa ngabohlobo lwesihuthu becokodisa abohlobo lwesithutsi bebethesa icala lokubulala owayengumongameli ngaleso sikhathi ngokuwisa indizamtshina yakhe. Ekhuluma emkhosini wanamhla, umongameli weRwanda umnumzana Paul Kagame uthe lanxa umbhuqazwe lo watshiya ilizwe lakhe lidabukile njalo kulokufuthelana okukhulu phakathi kwemihlobo etshiyeneyo, sebaqhuba inhlelo zokuxolelana lokuhlalisana kuhle.
In 1994, there was no hope, only darkness, today light.
Ngomnyaka ka-1994 lalingekho ithemba, kwakulobunyama kuphela, kodwa namhla kulokukhanya. Kulabo abasilayo kulumbhuqazwe sithi siyabonga. Ukuzimisela kwenu lesibindi senu kuveza ubuntu babantu beRwanda obungela sici.
Uhlelo lokukhumbula abafela kumbhuqazwe wele Rwanda lolu luzaqhubeka okwamalanga alikhulu alandelayo njalo luzananzwa ngamazwe athiyeneyo omhlaba, okugoqela eleZimbabwe lona eliza kuba lomkhosi eHarare kuliviki. Kodwa umbuzo obuzwa ngabaningi ngothi kanti kungani uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa engafuni ukulungisisa owakhe umbhuqazo owegukhurawundi ukuze kube lokuxolelana lokuhlalisana kuhle elizweni njengaseRwanda. Umqondisi wenhlanganiso yeMasakaneni Projects Trust umnumzana Paul Themba Nyathi uthi kwele Rwanda ukukhumisana umlotha kwaphumelela ngoba isandla somthetho sasebenza.
ERwanda into yokuqala eyenza kwaba lokuthula yikuthi bavuma ukuthi umbhuqazwe wawuyinto embi okungafanelanga yenzakale. Abonayo babothwa, abanye bavuma ukuthi bonile kwaqhunyiswana umlotha. Asikafiki thina lapho eZimbabwe.
Kunyathi uthi isiqalo sokulungisiswa kodaba lwegukhurawundi yikuthi labo abathintwayo lobu bukliwi bavunyelwe ukukhuluma ngokwabehlelayo bekhululekile.
Nxa abantu bengalathuba lokukhuluma ngobuhlungu ababuzwayo, akwenzeki ukuthi inhliziyo zabo zithobeke njalo akwenzeki ukuthi bakhohlwe ububi obenzakalayo.
Umongameli Mnangagwa leziphathamandla zikahulumende wakhe ezigoqela uChiwengwa, umnumzana Parents Siri labanye abagoqela umnumzana Robert Mugabe bethesa icala lokuphatheka kumbhuqazo wegukhurawundi wona obabulalisa abantu abedlula inkulungwane ezingamashumi amabili eMathebeleland laseMidlands. Umholi webandla elisazosungula eleduma umnumzana Khulekani Ndlovu uthi ngaphandle kokuthi uZulu ahlokome ngeke ilungiswe indaba yegukhurawundi.
Udaba lwegukhurawundi luyafana phaqa nodaba lwaseRwanda leBurundi lapho kwabulawa khona amaTutsi ibulawa ngamaHutu. Inhlanhla nje yamaswazi eyenzeka eRwanda ngeyokuthi ababulawayo baphangisa ukuhlakanipha bathatha umbuso.
Amazwi akhe agcizelelwe ngumnumzana Zefania Nkomo owemafela Trust, yena othi kuningi okumele kufundwe yiZimbabwe kudaba lweRwanda ngoba imbhuqazwe yombili ifanana.
Nxa ucabanga okwenzakala eRwanda kuyadingakala ukuthi sithathe isifundo sakhona, ngoba okwenzakala eRwanda akula mehluko ngitho not even an inch away lokwenzakala la.
Owalwa impi yenkululeko ekuviyo lezipha umnumzana Sogwala Mdlongwa uthi uMgabe labanye bakhe kumele bavume ukuthi baphambanisa kudaba lwegukhurawundi.
Into eqakathekileyo yokuthi kukhulunyiswana njani umlotha. Mina ngokwami angiboni ukuthi izanu lezaphu ingakhuluma ngegukhurawundi, ngoba izandla zethu zonke zingcolile. Kabahambe ezinduneni.
Umongameli Mnangagwa uthi sowapha i-National Peace and Reconciliation Commission umlando wokulungisisa udaba lwegukhurawundi, kodwa akukacaci kuhle ukuthi izaluthapha njani lolu daba likhomishini lokuthi izaphumelela na ukuze eleZimbabwe lenelise ukwelapha amanxeba ombhuqazo walo libe lokuhlaliseka njengeleRwanda. Ngimele iStudio 7, ngiwobulawayo, ngingubathabile Masuku.